uthandi Dlana ngumculo leminyaka engamashumi amabili lambili yokuzalwa 22 ophuma elokitshini lasegwabalanda kobulawayo njalo uqale ezomculo ngomnyaka ka-2003 esebenza lojoe maseko e-house of rising sound ngomnyaka ka-2010 ungene kuqembu lentombi zomqangala elibunjwe ngomculo olodumo usandra ndebele
ngangihlabela kusandi school e-church ngihlabele njalo efusi kukhwaya uschool choir efusi ngahlabela njalo kuschool choir enyanda then ngasenzojoyina intombi zomqangala ngo-2010 ezikasandra ndebele ngangingu-poster girl wentombi zomqangala ngo-2010
idlaladeleli lithiwa ungaziwayo lile ngoma ezine ezigoqela ethi hamba khululeka nguthande kuseni makanaka kanye lethiwa ongaziwayo uthandi usebenze lonyasha makambira usebenza elizweni ele-canada njalo esaziwa ngokuthi ngu-producer 263 nxa esesenza ezomculo ekucindezeleni ingoma ethi hamba khululeka lethi makanaka ikanti ethi nguthande kuseni lethi ongaziwayo uzicindezele esebenza lothulani nyashanu owe-Face the Music Records sasebenza leqembu lentombi zomqangala uDlana uvakatshele amazwe agoqela iCanada, iRussia kanye leGermany njalo ngesikhathi evakatshele elizweni leCanada yikho lapho athole khona ithuba lokusebenza loproducer 263
sesahamba emazweni anjengabo Russia saqala sayeGermany ngo-2011 khona Tekinda Kutu Karawan ngahamba njalo laseRussia festival okuthiwa iWhite Nights Festival hamba njalo eCanada ku-Atlantic Fringe Festival eyise-Halifax.
Uthandi ucula umculo awubiza ngegama elokuthi ethno soul njalo uthi uxubanisa imihlobo yemiculo efana le-jazz, soul kanye le-reggae. Lo mculi uthi uthakazelela imisebenzi yabaculi abagoqela uMoyi uChiwoniso Maraire, uSiphokazi kanye loThandiswa Mazwayi abadabuka elizweni le-South Africa kanye lesizalwane sakobulawayo uDudu Manenga. Idlaladeli kaDlana lethulwe emphakathini ngolwesithathu olwedluleyo mhlazili-12 njalo uthembise ukuba lizabe selitholakala ezitolo kusukela ngeviki ezayo. Yesemuzwe nango ephuma enkundleni ngendlikizane yengoma ethiwa ongaziwayo. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo ngingujoseph Njanji.
Oh,